VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo lwesibili mhlaka 11 kunhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eGwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eGwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yeZubcole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hoteli ngozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sekukhuluma kwenzeke ubaba engikhaya is out of custody. Icala letesayo ningathi namafitshane icala obithiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane lakhe.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesithembu sakhe asithengisayo. Asezelingene kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt bathi ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isithembu ayesile ikampini.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili e-1500 RTGS dollars.
Lihle la ihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, ihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wathi wangifonela ngahamba nami bengilabo abe-raki abazange bemhlukuluze sibili bemtebhekabheka kakhulu njengomuntu laye.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu echiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelokhe bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Gospanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBinga Center
indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuBonsinga nesinkwale ikakhulu lezindawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamachumi amahlanu, lingazange ke line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zesinkwale, endaweni zensenga, endaweni zechininga, kothifu usinakoma abantu sikhuluma kanje, basezihlahleni, abantu basezintabeni bengikhuluma nomunye wabo nje khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu beyikuthi ne-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisetsheliwe ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile njalo abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-fefile.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho abade bengakusebenzisa ukuthi beze beyefinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenza okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana bethi bekhulume bethi lapha singu-11 laphana bethi hayi singu-17 kuleyani indawo bethi hayi singu-10 inani lakhona ukuthi ube nazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizo ize ishike ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-acting DA okwakhathesi namapholisa bahambile bayafika kuleyo ndawo. Yibo akade ngibatsho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, besezokuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka bakade ilanga phethi siyatshona. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatiwe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lomnumzana uRichard Moyo onguye ongu-resident minister, unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona okuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lihlinga, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana lamanzi ukwenzela ukuthi sizama ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu uma bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lephalamende. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sechume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachazisa okunengi.
Kungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngiyajende ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo etshela iZimbabwe yonke sibili babuyile ngokuningi, sibe losupho nje ukuthi abanye bayehlulwela izulu ngendaba yemigwaqo lekhona izulu elisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi elifuna ukuletha inkululeko, bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe weyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba
ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe bazithithela amakhadigenti wathola ukuthi iMasouth ivumelana lapho kakhulu akuzanga kusihluphe ukhetho luye lwadlula abantu kade bezikhethela bathi yinto abayifunayo wasitshela ngendaba ye-dialogue inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywe nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbabwe ukhulumisana nopresident kube le mediator bekhuluma mayelana nelizwe ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile abantu bayahlupheka uma-south isikhalo sakakhulu bakhalile ngokuthi ipresident sicela usincede abantu bayafa bebulawa yindlala and abantwana bethu bathole nzima ngabe siya e-South Africa abaningi bathelela emifuleni abaningi bayafa lase-South Africa so isikhalo esibe khona phakathi kwema-south kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile so wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo abantu babambane phathini kakufuneka i-violence wakhuluma nge-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi corruption kwe-MDC kayifuneki zero tolerance njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya parliament bahambile besiyasebenzela abantu i-MDC kathi okunamuntu oqhathwayo asiyo isemi yokuchatha
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lechronicle lithi kuza kuna izulu elinengi kobulawayo kanye lasezansi yamandebeleni namuhla iphephandaba leherald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana nase-South Africa e-state capture ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-P F ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga i-government yethu isebenza lamasela labo somabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka e-South Africa inkinga yabo ibengugupta thine zethu inkinga lazo ziyafana yibona labo abefiweli ababamilling company konke lokho bakwenza nje ukuthola ama-favors ku-government ngoba ama-e-government inayo i-percentage bona laba baku-top leaders e-government banakho i-percentage obvious abayithola kulawo ma-business.
How are you on the studio 7? Linjani lonke ayithina siyaphela but igama engizitsho eyisesaba izidlamlilo zezanu lezo ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Yesu mna ngakhe ndiyamsapota mani yaze yalijwenka iqiniso lomdala yaze yalijwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotsha ayedubula abantu ayesenza uqinisile lusisi ethi vele mna ngakho lokuzeni ugawule vele iqiniso yalizonto uqinisile lusisi angazi ukuthi ngalibana useduze ngalibana ngibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni hayi lomdala lo mna kangikwazi ukuthi unjani bese mbiya ngikhuluma ngomna ngakho lokhu endega ngefuramatshina nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu limhlolisise bethi nxa ebuye vela kurangalele imhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le liqale ukutshekha yena umnangagwa yena lokhu ebhide zula ngefuramatshina abazasiphathela imikhuhlane
linjani studio 7 labalaleli hayi mina ngiyaphila igama ungukabadela Ncube kawule sicela ukuthi ma ungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziweyo ubuzwa ngolo mama lo ubuza kahle andi uyakutshela futhi ukuthi amasocha ayedobula abantu 99 ngokhetho lolya bona uphendula ngama American kathi isikolo wasifunda wasifunda ukubona mntana inabathengisi le angazi ukuthi umuntu onjalo emathebele ndofunana umuntu njengawe so umuntu wesifazana kutshela simple thing nje into ayibonayo isenzakala lapho eflawayo wena uphendula okwama American okunye ungayisikho lokho uthoko amasocha hayi kodwa lokho sakubona la ubona vele kusenziwe usenzelwani vele khona lokuthi amasocha adubula abantu kusenzelwani umuntu amasocha edubula abantu lamaphoyisa amasocha iwasebusa phela lapho as from Bay Bridge usiyafika eVictoria Falls amasocha lamaphoyisa babesenza ama roadblock behleli bonke bedizisa abantu amaphoyisa abethatha imali siyanika amasocha ethwele izibhamu ngale phandle eceleni komgwaqo kulamabhuku ababhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi i-corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi manje
siyabonga msakazi siyabonga basakazi usinxusa cele ngakuzela singenisa njengoba sinxusa ngophakazida bakithi ngizabe nikumbuyelela isicelo kufundisa kuqhakathekile kunakulalela uzulu kalufundiswe into eqondileyo uqondiswe kungaphonguba ngokukhuluma nje ngiyabonga makhumalo uDavita Khumalo yakwazi ukwaleka ntombi yakithi uyawabeka amagama mpela ukukhokhela labo engqondweni kodwa ke xa ukhuluma labo gawule ngibona ngani uchaya idwala ngempama ngoba ukhuluma lomuntu lapha aqhathe khona ovikela uqhathwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhathwe impisi ugade impisi angeka yihle uzaza khuluma emhlane eyehlileyo isasephezu kwayo yitsho kanti lina i-MDC lina liwukhokheli bomakhumalo kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasusizana lakathe silimelela ukhetho lizalihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyinhlanganiso yempikiswano ihlanganiso ephikisayo kuphela kayilacebo elinye lena
bogebe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokupika okweminyaka efika amachumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikilana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden unkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsatsi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yiba abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale ayowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary kaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele okunye uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukhumbula ukuthi kukhona uMichael Bloomberg ulemali enengi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini laba basesenta yepolitiki hayi laba bangakwesokunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma Democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlawumbe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lowo muntu aso muntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwesekunxele kakhulu kaze ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy yeMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngegumuntu njengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abasesenta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesekunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesekunxele lanqaba bethandwa nguZulu wama Democrats xa sokusiza kuma independence labanye abantu abangama Republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye kuSanders ababe bemkhangele njengesocialist kanjalo
umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
ubaba uBiden usesekhona emjahweni kakaphume kuluseselude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday useselethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi wasebenza lo President Obama
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabo nozinti beqembu leChicken Inn. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn liqhatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabo nozinti ngemva kokuthatha kwakhe umhlala phansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapha kade ngomunye wabo nozinti beqembu leAmazulu. UMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lathobamnembili lonyaka ukuthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha waphonozinti abasakhulayo abeqembu leyamazulu khona le elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala.
Ngesikhathi sengizathatha umhlala phansi iqembu ebengilidlalela belivele selingifa ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo. Yikho ke yikho musha kangako kwezokuqeqesha. Bengingakatholi ithuba lokuthola izithuba ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngibhalise.
UMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obengunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka ka-2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano weAFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe. Lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleHellenic, eleBenoni Premier United, eleBit Midwest Vets, eLimpumalanga Black Aces kanye lele AmaZulu. UMrama Doro obenguye umdlali okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2003. Uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu le-Newcastle United elakwele England. Ukuqembu le-Chickenin uthethe indawo kaThiriwaviri Sithole obenguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni edluleyo. Kusenjalo iqembu le-Chickenin likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano we-Nyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalo nyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele-UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele-B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqa lemidlalo ele-Nyasa Big Bullets. Iqembu le-Nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu le-Chickenin liphatheke kule midlalo ikanti iqembu ebelivele lekwele Mozambique nyakenye bekungele Ferroviario di Nampula. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook kulo Nobeta Norest Beto uthi ana livuka njani kuzoba lo nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kathi Wencube uthi amavuko msakazi. Musa Mazibuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uchamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho, kumufakele inombolo zakho khona apha ku Facebook. Ngizakufonela sixoxe sizukuthi kuyini okwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani uSonke Khumalo tena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo tena kwenzakala kuphi? Kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Slibaziso Dube uthwena livuka njani emsakazweni. Kuza ihlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uthelo lezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya ePlumtree kubukalanga kubuhe kutichi chagethenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane ekwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo icorruption. Kwanele mthakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni ngo-6:30 sasa. Olivalelisayo nguntungamili nkomo.